sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
okunye okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu edle ukudla okwakha umzimba elesikhathi, ungadla kabili kathathu kane, kodwa kube into ekudla okwakha umzimba. Ubona ukuthi isikhathi esiningi uhlala usuthi, ube kulamanzi uyabuwanatha, ngaba ngamanzi akhudumalayo.
Kwenziwa umbukiso wezempilakahle kobulawayo ngasikhathi sinye kusungulwa umkhankaso wokulimukisa uzulu nge-coronavirus we-COVID-19 charity cycling campaign.
America ililizwe emhlabeni elizama ukungenela lisize kumazwe asathuthuka amancane kakhulu e-Africa, la mazwe anjengabo Zimbabwe, abantu abangafuni ukuphuma embusweni. Manje mayesenza kanje uDonald Trump laye kutsho ukuthi wengeza ukuthi laba abantu abavele becindezela bacindezele, yena akavuma ukuthi udliwe kuphela.
Ugatsha lukahulumende olubona ngendaba zasekhaya kwele Melika luthi ukhetho kulelo lizwe luqutshwe ngemfanelo. Loba nje umongameli Donald Trump ekhala ukuthi uqilibezelwe. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sisewange, lapho esibamba khona iqembu leGwejani Band liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso elwela ilungelo lezihambi abe Zimbabwe Passenger Association PAS baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuziphatha kwabantu abahamba ngamabhasi aweZupco abangasazihluphi ukugqoka ama-mask ngesikhathi inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus liqhubeka liqonga elizweni njengawo wonke amazwe omhlaba. Selibhekane lehlandla lesibili lokuqonga kwenani labatholakala bele-coronavirus. Sebezinkulungwane phose ezifika ezisitshiyagalolunye 8,696 asebehlaselwe leli gcikwane eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu lanye 52.9 million ababanjwe belalo, labulala abedlula kancane isigidi 1.3 million. Elemelika yilo elilokhu likhokhela kunani labantu abatholakala belegcikwane leli, labulala abanengi njalo. Kunje sebeyizigidi ezedlula ezilichumi 2.6 million abafunyenwe belalo, labulala inkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 242,477. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Lesi sixwayiso basenza ngemva kokunanzelela ukuba abantu abasazihluphi ukugqoka kuhle ama-mask ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 wona okhanya usuvuka ngolaka kuhlandla lesibili sokuqhamuka kwaleli gciwane emazweni omhlaba, ikakhulu lawo athuthukileyo. EleZimbabwe lalo liqhubeka lisiba lenani labatholakala belalo mkhuhlane, njalo kungabangazange bavakatshele kwamanye amazwe. Okhokhela inhlanganiso ye-PAZ umnumzana Tafadzwa George Goliath ulandisa ngase bekunanzelela kumkhuba wokuyekethisa ekugqokweni kwamamaski.
Abantu abasazithore zvakadzama kuti chirwere ichi chiriko.
Abantu siyakhohlwa ukuthi usasekhona lomkhuhlane. Abasafuni ukuwagqoka lawo mamaski ekuzivikeleni ekuthini ungaze wamemetheka lomkhuhlane.
Ingcwethi wezempilakahle zithi kuyingozi enkulu osekusenziwa ngabantu ukungawagqoki ngendlela amamaski. Eyinye yalezi ngcwethi ngudokotela Gary Shaba okhumbuza uzulu ngokuqakatheka kokulandela iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Oyabe gqoke imaski nguye okhangelwa sokungathi nguye oyenze okungekho kuhle. Kodwa nxa sikhangele sibili sananzelela ukubana lo mkhuhlane usungezelela ngokunjalo sisizifake engozini yokubana ekade sikwesabela yonke yona le imizamo isiza kulahleka nje ngoba abantu kabanjani kabazange baqinisene.
Okusekelwe ngomunye osewasinda kulo umkhuhlane umnumzana Thoko Sibindi.
Okunye okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu edle ukudla okwakha umzimba edle isikhathi ungadla kabili kathathu kane kodwa kube yinto ekudla okwakha umzimba. Ubona ukuthi isikhathi esiningi uhlala usuthi ube ulamanzi uyabuwanatha ngaba ngamanzi akhudumalayo uyakulokhu wachabula nje unilawo uyabu wafake into ezinjengabo lemon phakathi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi lanxa bebanengi asebesinde kulo umkhuhlane sisakhona isidingo sokuba abantu bangayekethisi kwezokulandela iziqondiso ezabekwa nguhulumende wakhe zokuzivikela ukuthi umuntu engathelelwa lumkhuhlane njalo angatheleli abanye nxa engafunyanwa elawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukhuthaze uZulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UChiwenga onguye njalo umphathintambo wezempilakahle ubekhuluma embuthanweni wokulimukisa uZulu ngogubhane lwe-coronavirus lombukiso wezempilakahle owenzelwe elokitshini lemakhokhoba kobulawayo lamhlanje. Umcimbi lo othiwa i-COVID-19 Charity Cycling Campaign ubulabantu abachova amabhasikili abalichumi njalo lomphathintambo wezemidlalo unkosikazi Kirsty Coventry laye ubekhona. UChiwenga uthe ubulawayo ulakho ukubala baningi abalokubanjwa leli gcikwane ele-coronavirus ngenxa yokusilela kwamanzi. Uthe njalo igciwane le-coronavirus selimemetheka njalo ikakhulu emazweni angentshonalanga esithi kumele uZulu alimuke ukuthi alikapheli leli gcikwane elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi abantu abasayilandeli imigoqo ezayenza ukuthi sigweme ukumemetheka kwe-COVID ngoba ungananzela endaweni eziningi emalokitshini la ndawo yonke indawo nje lapho esihamba khona even emabhasini abantu kabasagqoka amamaski. Njalo i-social distancing liyana esiyiyo esikhuthazayo njengenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ungananzelela layo futhi kayiseko kubo bona abezukho okuyiwo amabhasi kahulumende ivele kayinanzi i-social distancing njalo uzafica ukuthi phakathi khonaphana abantu baye bevele begadile ibhasi kodwa abaningi bakhona kabasafaki futhi amamasi sisiendaweni njengezikolo abantwana kathesi uzananzela ukuthi babodwa ababalisi basatshengisela kabakho emsebenzini khonokana futhi uzafica ukuthi abantwana bebodwa benjalo baye bezicocela benamathelene ngabananzi futhi i-social distancing. So ziningi izizathu ezenza ukuthi i-COVID imemetheke njalo khonoko kuluqiniso sibili okukhunywe ngumphathintambo wezempilakahle ukuthi hhayi izinqumo lezo kazisalandelwa kangako.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Idolobho lakobulawayo liyilokho esingakubiza sithi ngamahlangano ezindlela ezishiyeneyo ngesikhiwa abathi i-nodal point ngoba ungakhangela ubulawayo umuntu ovele endaweni ezishiyeneyo engabe vele ezambia uyabuya ngo-Falls Road evele ebutswana uyabuya ngo-Plumtree Road evele e-South Africa uyabuya ngo-Beit Bridge Road evele e-Harare abanye bevela khona lakibomalawi uyabuya through o-Chirundu bagcina sebethuthile kobulawayo. So ngalokho-ke kwenza ukuthi ubulawayo abe yinziki yokumemetheka kwegciwane njalo kathi esingananzelo sokusenza ukuthi igciwane leli limemetheke ngamandla ukuthi izindawo eziningi sezivuliwe abantwana besikolo sebephendukile bavelele izindaweni ezijiyeneyo omalayitha sebevunyelwe sebebuya. So konke khonokho kubangela ukuthi indawo yakobulawayo ibe yinziki njalo kumemetheke umkhuhlane. Abantu kade behambe ezindaweni zabo ezijiyeneyo emadolobheni ajiyeneyo emazweni ajiyeneyo sebephenduke ekhaya khonokana kubangela ukuthi igciwane limemetheke njalo ukuvula kwezikolo khonokho abantwana abaningi bavele ezindaweni ezijiyeneyo labo nxa sebefikile futhi sebephendukela lelo gciweni ngenxa yokuthi siyakunanzela ukuthi kakula muntu vele ohlolwayo abantwana bonlala nxa bengena ezikolo kakula muntu ohlolwayo kuphonga ucheck i-temperature ucheck i-temperature ayisiko ku-check i-COVID. So konke konke akuzenza ukuthi ubulawayo abe sengozini abe sengizikini yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. ekuqhubekeni kwengxabangxoza yempumela yokhetho lokudinga umongameli kwelemelika ugatsha lukahulumende olubona ngendaba zasekhaya luthi ukhetho kulelo lizwe luqutshwe ngemfanelo loba nje umongameli Donald Trump ekhala ngokuthi waqilibezelwa. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi olubona ngendaba zekhaya ole-Department of Homeland Security luthi ukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa lubaluleke okwedlula lonke ukhetho olwaqhutshwa kwelemelika. Lokhu kwethulwe lugatsha lwe-Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Luphikisa ukwethulwa nguTrump othi kulamavoti amaningi akhitshwa engwalweni zokuvota. Abanye abantu basekela uTrump bacabanga ukuthi uzabuyela esikhundleni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Mike Pompeo ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ole-Department of State othi uTrump uzangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela njalo kumele kubalwe amavoti wonke.
There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly. The world should have every confidence that the transition.
Lekhinzo lokuthi zokufika isikhathi ukhona ozangena esikhundleni njalo konke lokhu kuza kwenziwa ngemfanelo.
The president who's in office on January 20th, a minute afternoon, will also be successful.
Ulabanye abakubandla lama Republicans abathi kumele uTrump avumele umnumzana Joseph Biden amnqoba kukhetho lolu ukuba alungiselele ukungena esikhundleni sikamongameli. UTrump uvimbe zonke indlela zokuthi alungiselele ukungena esikhundleni sikamongameli. Okumanje uBiden uyakhokhela kukhetho lolu. Kulama electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lejumi lasikhombisa 217. Onqoba kukhetho lwemelika kumele ebe lama electoral votes angamakhulu amabili lamajumi ayisikhombisa 270. Ababukele okwenzakala kulemelika abaguqila owayengumongameli umnumzana Barack Obama bathi kumele uTrump anike uBiden ithuba lokubusa. Abanye abadabuka eZimbabwe bamangele ngokwenzakala emelika. UNkosinathi Ndlovu uthi liphutha elikhulu elenziwa nguTrump.
America ililizwe emhlabeni elizama ukungenela lisize kumazwe kazasathuthuka amancane kakhulu eAfrika lamazwe. Njengabo Zimbabwe abantu abangafuni ukuphuma embusweni. Manje manje senza kanje uDonald Trump laye kutsho ukuthi wengeza ukuthi labo abantu abavele becindezela bacindezele yena akavuma ukuthi udliwe kuphela.
Umnumzana Gerald Ncube uthi kukhanya engani kuzalunga eMelika loba okwamanje uTrump esalela ukuphuma esikhundleni.
Ukhetho luqhutshwe kahle kakhulu lwase-America. Lanxa nje uDonald Trump yena ethikisana nakho lokho, kodwa ngokwami ubona mbona ngathi uqhutshwe kahle kakhulu ngokuqathanisa lalokho esijwayele ukukubona ikakhulu ezweni lakithi eZimbabwe.
Umnumzana Hloniphani Moyo uyakusekela lokhu.
Ngithi kubongela umnumzana uJoe Biden ngokunqoba isikhundla sikamongameli. Kuyinto enhle kakhulu esicabanga ukuthi kuzaba lenqubekela phambili njengoba esengenile laphana ukuba ngumongameli. Ikanti-ke laye hayi uDonald Trump sithi dudu uzalunga kwelizayo mfo kaTrump kalale ngenxeba.
UTrump wethule omunye njalo umbiko emadabuka kusa ngolwesihlanu esithi wanqoba kukhetho lukamongameli. Abazi ngokwenzakalayo bathi kalaqiniso lokuthi kuza kwenzakalani empilweni yakhe engaphuma esikhundleni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukudonselana okulokhu kukhona ngempumela yokhetho lwemelika olwenziwe ngeviki edluleyo. Sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ingcwethi kwezemikhuhlane ethelelanayo elodumo yakwele Melika uDr. Anthony Fauci utshele abakade besemkhosini owenzelwe ebulenjini ukuthi ele Melika okwamanje liphakathi kobunzima obukhulu edabeni lokusabalala kobhubhane lwe-COVID-19 kungenxa yokuqonga kwenani lasebehlaselwe yileli gciwane eselekuzigidi ezedlula ezilishumi 10.6 million lokhu laqhamukayo labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 240,000. eleFrance lithi liza kubeka sobala kunobhala ubona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba. U-US Secretary for State Mike Pompeo ukuthi kalisekeli ngitsho nakancane inyathelo eselithathwa yilizwe lakhe ukukhipha amasotsha alo ancedisa empini zomdeni kwele-Afghanistan lase-Iraq, khona kusobala ukubana abamaqembu abesimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kulawo mazwe sebeqinisa impi yabo. Lokhu kukhangelelwe ukuphuma kwingxoxo eziza kwenziwa nguPompeo nomunye wakhe wakwele-France ekwethekeleleni kwakhe eParis ngeviki ezayo. Inhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ngemfa yabantu abangamashumi edlula ayisikhombisa 74 abafele engozini yokugenquka kumkhumbi ekhunjini lolwandle lwe-Mediterranean kwele-Libya. Le ngozi yomkhumbi ibiwa kungenye yeziningi-ningi esezivame ukwenzakala elwandle ithwele abantu ababalekela isimo emazweni akwezwekazi le-Afrika besiyadinga ukuphephela ezwekazini.
Abekomidi ebona ngezempilakahle basungule uhlelo lokuthapha imibono kaZulu mayelana lemizamo yenhlanganiso ye-advocacy core team yokukhuthaza uhulumende ukuthi avumele abantwana abangamantombazana abaleminyaka engamashumi lambili kusiya phezulu ukusebenzisa indlela zokuzivikela ukuzithwala. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lolu hlelo lokuthapha imbono kaZulu lusungulwe ngemva kwesicelo esepetition esethulwe ngabenhlanganiso ye-Advocacy Core Team i-ACT besithi bakhuthaza uhulumende ukuba avumele amantombazana ukuthi afinyelele indlela zokuvikela ukuzithwala kwabezempilo kungadingeki imvumo yomzali. Unkosikazi Sanelisiwe Dube ongumzali uthi lokhu kwenziwa ngabantu abachadileyo behlela imuli.
Kina ngokwazi kwami i-family planning ikuhlela imuli ihlelwa ngabantu ababili abathatheneyo asebesendlini yabo abakwazi ukuthi sifuna ukuba nabantwana abangaka ngesikhathi esingaka. So nxa imvumo leyo kwe-family planning sivunyelwa abantwana abancane, umbuzo wami ukuthi bahlela yiphi imuli. Mina ngombono wami ubona ngathi ayikubavumela abantwana ukuthi kabayenze into zamacansi isikhathi singakafiki ukwenzela ukuthi bangaka. Kodwa mfundiso bani esiyinika abantwana esikristwini lasesintwini, abantwana abancane kasibavumeli ukuthi bayenze izinto zamacansi ngoba kuningi okungabehlela enxa besebenzisa izinto zokuvikela zona lezi kutsho ukuthi le mikhuhlane yamacansi singababamba.
Omunye njalo umzali unkosikazi Ethel Chuma yena uthi lokhu kuyabe kuphambula imfundiso abazinika abantwana esontweni.
Ukuvumela i-family planning sekuyivumela ihlazo lokuthi abantwana bangene kwezemacansini mbe ndaba yenze emacansini bona bengazizwisisi bese sengizika abantwana kuzabenza bangaziphathi bethembe ukuba abasoze bamithisane okulihlazo elikhulu kakhulu lelo esingakukhangelelanga ukuba kwenzakale ensontweni kumbe emfundiseni lezi njengendlela esibafundisa ngayo ensontweni.
Umongikazi Senzeni Ncube osebenzela isibhedlela kobulawayo uchasisa ngokusebenzisa indlela zokuvikela ukuzithwala.
Kuzabe kusitsho ukuthi umntwana ongabe leminyaka engu-13 kumbe 14 angazithwala, bazefuna ukuthi basikhiphe leso sizo. Esikhathini esiningi balakho ukuthi balahlekele izimpilo zabo kanye lezabantwana abayabe bezithwele.
Umnumzana Kucaca Phulu olilunga ledale lephalamende emele inkulumane njalo ophatheke kulumhlangano uthi udaba lolu luphikiswa nguZulu kodwa engakazwisisi ukuthi kumayelana lempila kahle kumbe ludaba lwamacansi.
Mina ngibona ngazani indaba ekhulunywa lapha indaba eqakathekileyo kakhulu, kodwa engikunanzeleleyo ukuthi abantu kabakayizwisisi abakezwi ukuthi kuthiwani. Njalo abatsha bayizwisisa ngenye indlela, abadala bayizwisisa ngenye indlela. So mina ngisafisa ukuthi lami ngike ngithole ithuba lokuthi ngihlanganise abantu i-stress yami, sike sixoxe ngale ndaba, ngixoxe nabadala, ngixoxe nabatsha, ngizwe ukuthi bathini, ngoba lami kuzafika isikhathi lapho kuzamele ngike ngidibhethe ngendaba leyo.
Obemele i-committee le elilunga le-Senate uDokotela David Parrenyathwa njalo eku-committee yezempilakahle uthi bathunywe yiParliament ukuthi bathaphe imbono kaZulu mayelana lokusebenzisa amaphilisi okuvikela ukuzithwala.
When we came here as sent by Parliament to consult.
Silapha sithunywe yiParliament ukuthi sizokuzwa imibono yabantu kusukela kwabancane kanye labazali laye wonke nje umuntu esigabeni lapha esihamba khona. Umbono wethu ngokubona ukuthi imibhalo owabhalwayo uthoni ebantwini kunye okunye sikhuluma ngaphandle kokufundisa lo mkhuhlane we-HIV ikuthi abantwana abancane kusukela eminyaka elithumi bathole indlela zokuhlela imuli bathi
i-advocacy core team ephanyeke isicelo kuhulumende ngumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezingaba ngamachumi amabili lambili ezikumsebenzi wokulwela amalungelo kaZulu agoqela ezocansini ukunceda amantombazana lapho bezithwala bengahlelanga inhlelo zabasakhulayo abakhetha ukuthandana labo bulili bunye lokunye okuningi besebenzisa ezempilakahle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ubulawayo uveza ukukhathazeka ngokuqhubeka kohlupho lokusilela kwemali kanye lendwendwe ezinde zabantu abatshona belayinele ukuthola imali emabhanga. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi ukutshona belayinele imali kufaka impilo yabo engozini.
Uhlupho lemali emabhenki njengoba libona lokho lisiyaluqhubekela sibaline likhulu kakhulu. Njalo nje imali abasinikeza yona ngosuku 1000 ngeviki 5000 iyayenza ukubona umuntu nsuku zonke abevukele ebhenki ezama ukuzothatha imali. Ngoba ukusebenzisa iswipe kuba nzima ngoba asizo zonke izinto lezithatha iswipe. Njalo ezithatha iswipe iba imali yakhona iba iphezulu kakhulu ukudlula nxa uthenga ngecash plus ama-swipe charges. So yikho ubona abantu kusiba ngcono ukuba sizotshona silayini lapha sidinga imali. Ilanga lithisa labo COVID-19 laba seminyeni siyagqobana, imikhuhlane siyathelelana, akusela kuvikeleka, hayi sithwele nzima kakhulu. Asazi uhulumende angenzani, azame ukubona kube le cash eningi isekulethayo ngoba at the moment hayi akusaphileki.
Umnumzana Njabulo Moyo uthi ukuswelakala kwemali kudala ukuqansa kwentengo yempahla lokumemetheka kwe-COVID-19.
Ukuswelakala kwemali emabhanga kudala ingozi ukubana abantu bebemethekise umkhuhlane we-COVID-19 i-corona ngenxa yokuthi kuyabo kungela ama-1 meter kumele siwatshiyelane sinanzelela ezempilakahle. Okwesibili esikunanzelelayo ukubana ukuswelakala kwemali kuyadala ukuthi intengo zezinto ziqanse, kuyadala njalo ukuthi intengo into zokuhambisa imoto zokuhambisa ezinjengabo Zupcos igcina seziqansa ngenxa yokuthi imali ayibambeki ngenxa yokuthi kufunakala imali yohlobo lwe-cash endaweni eziningi.
Usomabhizimusi osakhulayo umnumzana Michael Ndiweni uthi uhulumende kathathe amanyathelo.
Umnangano wami ukuthi okubangela indwendwe ezisemabhanga oqala kuswelakala kwemali emabhanga sibili, kodwa okunye sibili ukuthi even la abantu abasebenza emabhanga bangani bathatha isikhathi sabo, ngani babona abantu abaqakathekayo babethatha sabo bedonsa ukuthi baseve umuntu oyedwa. Yikho-ke kunjalo-ke ubona indwendwe zingasapheli. Kodwa-ke imali sibili iyasilela, so ngathi uhulumende ngafaka inxa amanye amanothi amakhulu.
Olwela amalungelo oluntu engumabhalane wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi lokhu kubonisa ukwehluleka kukahulumende.
Indaba yokuswelakala kwemali iyabonisa ukwehluleka kukahulumeni, bavalile imali emoyeni bazama ukuthi beyincindezele kodwa i-cash yabo kayikho. Kuyatshengisa ukuthi konke abangabe bayakuzama kakusebenzi, sebehlulekile, bayehluleka. Akuthembisi ukuthi kukhona abaza kuleta okuzatshintsha impilo zabantu. Abantu bazaqhubeka bekuma-cues, abantu bazaqhubeka beyilayinela imali kodwa bengayitholi, kube sokuspreada umkhuhlane. So ngibona ngazathi konke nje abakwenzayo kujike kutshengisa ukwehluleka kwabo.
Dr. Udubo lolu lokhu luqhubekela phambili lendwendwe emabhanga lemagalajini sekuyinhlala yenza ingcwethi zezempila kahle zisithi lokhu kufaka uZulu engozini yokuthelelana lula igcikwane leCOVID-19 lona elikhanya ngalezi insuku selihlasela ubulawayo ukwedlula amanye amadolobho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sisewange lapho esihamba khona leqembu leKwejani Band liphethe idlalade lalo elija. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7 esipha lolu daba.
Sikwenzile njalo iKwejani Band ngendlikizane yedlalade eliphatha indikimba ezitshiyeneyo ezigoqela umkhuhlane weCOVID-19. Nango umkhokeli waleli qembu usizwa ngendaba Ncube.
Isihloko sedlalade sithi Tshintshara Matanga, okutsho ukuba umvalasangwane, isihlahla esithiwa umvalasangwane. Ngako bekanye ngokuba uNkulunkulu akwenzayo ukuthi kuvalwe amazwe wonke, so ngako beka ngokuthi Tshintshara Matanga.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha njalo phose zonke ziculwe ngesinambiya. Ngitsho lo muyi uChristopher Shoko watshiya kunjalo. Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Thandaza, Fukula, kanye lale ethi Uside Kundisolesa. Uthenga idlalade Ncube bangakuxhuma njani?
Bangangithola kunombolo ezithi 0778134534. Bangakuba bazithole kimi izingoma ngabe mbambe kuzona ezinombolo. Siyakwanisa ukuba sinikeza namaprize ngokuthengiselana.
Abalandeli ke ungabatshela waphi amazwi?
Balandeli abasekeli ngiphambi kuba baqhubekele phambili ngokungisekela khona kwabakwenzayo. Nami nzalo lokho engiqhubeka mbanikeza izingoma ezintsha nokufundisana ngomculo. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni usizwa ngendaba Ncube leqembu lakhe leKwejani Band ngale. Thank you.
siyaqhubeka ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gandhi.